Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Mwese ola mgela emweni ngenja bulo ngolwe sivili mshaka 17 kumpandula 2019 nguntunga milinko mo enda venize tu la mshanje
abantu wakuruma ena le inda wego tukona inda waka tukotele li yeva kataza njalo kubebezo wakala venga abantu wakati sivili nyeza gala uti enganye wa ame wakati
Ukukhalala umsebenzi wabo dokotela phezu kokuthunjwa komkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi uyaqhubeka namuhla
yena umgaba bekwenza laphana ubezama ukuthatha ukuthi ubugwelegwele bakhe bungabonakali lulu ukuthi kuyathi imali yonke leyo ithethama ngokuqala lokho
Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sizabuyiselwa eHarare namuhla ngemva kokutshengiswa uzulu wakozwimba izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela elizweni lonke bekhonona ngokuthunjwa kwamkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi kuyaqhubeka namuhla. UMagombeyi uthunjwe ngomgqibelo ngabantu ababehlomile njalo lanamuhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi. Uhulumende laye uthi akakwazi ukuthi ngobani abamthumbileyo. Kodwa iningi lithi nguye uhulumende ngoba uMagombeyi ubese lesikhathi eside ethola imbiko ebimethusela kumakhala ekhukhwini wakhe phezu kokukhalala umsebenzi kwabanye odokotela bekhala ngeholo. Udokotela Magombeyi ukhokela inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Izolo umthethwandaba ulaye ugatsha lwendaba zasekhaya kanye lolwezomvikela ukuthi ziqinise imizamo yazo yokudinga uMagombeyi njalo zethule impumela yophenyo lwazo. Wengeze wathi yiloba ngubani ongaba emgcinile uMagombeyi kumele amkhulule kumbe amuse enkantolo kungakedluli amahola ngamashumi amane lasishiyagalombili 48 hours nxa kuyikuthi ulecala. Udaba lolu luhanjiswe emthethwandaba inhlanganiso yamaqwetha alwela amalungelo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Izolo odokotela batshengisele esibhedlela zikahulumende besithi kababuyeli emsebenzini nxa udokotela Magombeyi engakatholakali. Baphinde batshengisela njalo esibhedlela seBari Renyatwa eHarare ntambama bexhaswe nguZulu lapho abaqhube khona umthandazo wokuthi uMagombeyi atholakale ephila. Osakhulayo webandla leMDC ePlumtree umnumzana Trimo Mpofu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi wehlulekile ukwelatshwa e-United Bulawayo Hospitals izolo ngoba odokotela bebengekho emsebenzini.
Lamaviki ngilobe ngishitsha khona ngale UPH njengokubhalelwa kwamesibhedlela seplant ukuthi kumele ngihlolwa khona ngale ngokuthi ngudokotela. Then ngakokuqala ngafika ngahlolwa kwaze kuthiwa kule-operation ethile kumele ngiyenzile. Ngafika ngaba ngumuntu olalisiweyo njenganamhla mbele ukuthi ngiye kwenziwa i-operation kusasa. Sasa ngithethe ngumuntu oselungele ukuthi kona useza kuya ku-operation ngazo eyaziswa ukuthi hayi awusoze usakwanisa ukuthi uyenziwe operation namhlanje amadokotela akho emsebenzini sokumele ubuyele ngikhanga. Ubuyela ngikhanga tweet ilanga lanamhlanje. Ngawuyela-ke namhlanje kubuyela kwanamhla okwenzakeleyo ukuthi ngithole nje abantu bonke bemnyamandlodlongwana nje begcwele nje indawo yokuthi kungakhanyi ukuthi ilayini yakhona ihamba njani amanesi ebhizi ezihambahambeka nje khona labo phakathi kanjalo nje kwaze kwatsha isikhathi sika-2 o'clock kungacaci ukuthi kuhamba njani nje kufana -administration yangikhona kuloke kunjalo nje.
Ngibatshile ukuthi ubuye nini?
Hayi namhlanje vele kazange ngibhalelwe lutho afuna ukugqama amanga ngiphendukele nje ngelalo solubhaliwe ebhukwini ngoba into umumo obusenzakala vele kade kungakhanyi kukhanye ngani ukuthi ngabantu abakukhanye ngani nje isibhedlela sonke isibhedlela sikustrike nje sonke e-reception indlule khona ngafika ngadindela anti ngabhadala imali le eyakifanele. Uma usuka e-reception andikula lapho okumele ukuthi uyekhona uyobonana lamanesa yiwo azakudirektha lafana ukuthi bekunikele nambe ukuthi uzakuba ngunambano siyangena ehhofisini elinje kanje siyabonana nodokotela enje. So kulapho ngiyefike khona khona phambi ukuthi ngiyethola umuntu ngiyozayinika inamba ozayitshela ukuthi ihamba uyelatshwa endaweni enje. Kulapho ngiyehlukele khona endule nje abantu beloku bemile mazi ami ukuthi ngiyabuzisisa abantu bakhuluma ngena le ndaba yokuthi khona indaba kadokotela le yiye bakhathazayo njalo bebezwakala bengabantu abathi sibili ngenzakala ukuthi engxenye bami okwesikhathi eside ukusebenza.
Abanye-ke ade bedinga usizo olufana lolwakho labo bebekhanya beswele ukuthi bayengaphi?
Ya abantu bebekhanya bethwele nzima kakhulu sibili ngoba heyi mina ngikhuluma ngigcine sengizwela abanye ngoba mina ngikhuluma ngiyakhona ukuzihambela ngumuntu ogule khona ukuzihambela but abanye abantu ade ngibabona ngendlela abakade bekhanyele phathe kungakhona kuzange kumphathe kahle kakhulu ngenxa yokuthi beyinanzelela ukuthi sibili ngomumo okhona umuntu uyakwanisa ukulahlekelwa yimpilo esithi usesibhedlela kodwa ekucineni ecine elahlekelwe yimpilo engazange athelele uncedo olusukela emakhaya lulanda. Abantu abanye bebekhuluma bevela endaweni ezithiyetshiyeneyo endaweni ezikathana mpela kakhulu.
Ye manje suza kwenzani ngemva kwalokho?
Kunzima ngomumo esibhekane lawo kuleli lizwe kwakathesi ngalanga ndlela uhulumende lo esilayo kwamanje akhanya edosa inyawo ngakhona ekulungiseni izinto akhanya ezehluleka ngakhona ekulungiseni indaba zempilakahle. Ngibona ngani sibili into esesingayizama ikuqina ngemithandazo ukuthi ungagulile khona ku-serious ngoba ungagula ku-serious kuleli lizwe uyahamba uyafa.
Umnumzana Trimo Mpofu ngomgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC ePlumtree ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sikhangelelwe ukubuyiselwa eHarare namuhla sivela emzini wakhe koZwimba lapho esitshengiswe khona izihlobo zakhe labantu abakuleyo ndawo izolo bemvalelisa kodwa bekulabantu abalutshana kulumbuthano. Okumangalise abanye izolo ikuthi isidumbu sikaMgabe besikhanya sesifakwe kwelinye ibhokisi elingayisilo elasetshenziswa enkundleni yeRufaro kanye leNational Sports Stadium ngeviki edluleyo. Akwaziwa ukuthi kungabe kwenzakale kwenzelweni lokhu. Abe phephandaba leStandard labenkundla ethola izindaba ebulenjini ezimlife.com bathi unkosikazi Grace Mgabe lomdeni wakomgabe babanjwe ngamandla nguhulumende ukuthi bavume ukungcwaba uMgabe eHeroes Acre ngokubakhumbuza ukuthi izindlu abalazo ngezebandla leZanu PF. Ngakho bebelakho ukuzithathelwa alubana bethe bayalako kuphela ukuthi uMgabe abekwe emathuneni amaqhawe. UChris Kande weStudio 7 xoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi yena ongumgcini sihlalo njalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Okokuqala yikuthi kulezinto ezimbili. Okokuqala yikuthi yena uMgabe abekwenza laphana ubezama ukucasha ukuthi ubugwelegwele bakhe bungabonakali lula ukuthi kuyathi imali yonke leyo ithetha ngokokuqala lokho. Okwesibili uMgabe uvele okunye ungathi ubekhohlwa ukuthi impilo izafikaapa ezagcina khona. So-ke kathesi sokuthi endliwe ukuthi abantu babone ukuthi babone ukuthi uMgabe umuntu onjani. Umuntu obethanda amandla ethanda ipowa yokuthi ube nandi nxaindelezane ezifake ebizweni lezano. Abantu bezano bazagqibabelelwe umsapota kodwa kathesi nangu phela usefile. Usegcekeni ukuthi kathesi nxa ana kuthiwa zisebizweni lezano kutho ukuthi imuli yalisiluza. So-ke phakathi futhi khonapho uhlanti ungahlangani bama ngoba yibuthutha bona ba okuthi asithathe imali yakhe akuye alahlekele msapota engele ngeyibuthutha kodwa njalo okunye kuhle futhi ukuthi nxa elizamlahlekela vele umbuze ukuthi nani imali wayevele eyithethe ngayo. Yikho phela okuthiwa umsineni ungazibona ungalihlakaniphile kodwa sithathile isikhathi lapho uzabonakala ukuhlani bakwakwaku. So mna yikho ngikunazekelayo ngomgabe.
Kodwa bakhona abathi uMgabe wayengaso muntu ohuquluza inotho abanye bakhe ikakhulu unkosikazi nguye oyekhanya enguye ofuna inotho yiko sikubona lapha ngendaba yendlule kungaba kuliqiniso
okuyiqiniso ukuthi umgaba wafuke singasileqiniso ngakho ukuthi umkakhe wayemsebenzi sokuqula izinetho umkakhe wananzela ukuthi yena ngokwakhe kuba nzima ukuthi ayethole inotho leyana ayilethe engulini wasesebenzisa umkakhe khona kwanti umkakhe wayenanzeleli lavuma usebenza imali yestate engashiyo yakhe yakhoma probazelwane uqula izinotho khonokho ngokuqula izinotho akutho ukuthi uyazenzela into zakho wena imali ungumuntu obusayo wenzela umkakho wenzela abantu abakho uthenga property yabanawo wakho uyakhuqula izinotho so iqiniso yikuthi uke ngumuntu laba kathanga ukuthi vele imizwa leliyisimo bani abantu bebedibe uhlambe ngayo ke lana imali beyithatha ngeza abantu abadibekayo abantu bazintandana abangafundiyo abancetha ukubafundisa avula ama-scholarship abantwana bafunde beza bethengisa ukuhlakani izibhedlela zilamithi yena usufele singaboyi kakwelathwa khonale yonke into imi ndawoni so-ke laphana kuyatshengisa ukuthi ube ngubuqhuluzwenotho uke zicabangela yena la ndaba lokuthi abanye abantu elizweni babaphatheke njani so lowo ngathi umgaba labanye bengakhuluma iqiniso umgabe ongubuqhuluzwenotho
ngokubona kwakho kwenziweni ubona ngani indlu yona le ifakwe ebizweni lakhe kumbe ithathwe iyenzwe okunye okungaphathisa uZulu ukubona njani
aluba kuthiwa ngamanye amazwe angayisweli vele eZimbabwe kumbe amanye amazwe la angathi ahlonipha amalungelo abantu ahlonipha imali zabantu ahlonipha le noto etholwe ukuthi ina sinobethele inoto ngendlela engayisiyo athathelwe ukuthi ngayo njani iyathathwa emthathweni kwayo ithengiswe kumbe isetshenziswe ezinye izinto ezingancedisa isizwe athi sisetshwe into emle yodwa
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe njalo ungumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle libika ukuba ibhanga elikhulu lelizwe lithi ukugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe kubangelwa ukuthi isikhathi sokuthengisa igwayi sesedlula. Iphephandaba leHerald lona lithi umantshi walile ukukhulula owake waba ngumqondisi ehofisini kamongameli umnumzana Douglas Tapfuma ngemali yesibambiso izolo. UTapfuma wetheswa amacala enkohlakalo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sakubona nani Studio 7 sizwa ngomgabi umgabi udlalisa abantu bakoZimba bafunga ukudlala ngemali yesitate lokubethi ubhebhodisa umgabi bemsale lali. Yena wadla imali eningi kangaka thina sikujabuleli lokhu ngapha emathebeleleni ngoba sibonile ukuthi imali engayisakhela imigwaqo le ndlala silayo ngapha ufuna ispecial tuna unkomo engalinkali yakhelwa ngalelo tuna kungcolile into kwabo umgaki wakwapho umnanka khona
njani basakazi be-Studio 7 abalaleli igama ngingu-Rabson Mwale ngilapha e-West Rand e-Johannesburg ilusizi kakhulu ngohulumeni waseZimbabwe odlalisa imali zabantu abantu bevele belamba ethatha imali egcina isidumbu okwenyanga yonke kuyisimanga kumhlaba wonke lokho kwenzeka eZimbabwe
Alwana ni Studio 7. Hayi, sikhala kanye imina ngubhanda moyo eKondolwane ebulili maWest. Umdala umgabe, hayi akalale ngoxolo umdala. Umuntu uma engachona, hayi siyakhala kanye naye. Ukuthi ubesenzani? Yeke sisakhuluma laye umdala. Umdala sehambile abasele yibo abasefayele bebona ukuthi bayenze njani ngelizwe sikakhuluma konke sikukhulumayo kusasebenzi kumdala uRobert so siqhubekeleni phambili ngokuvusa ilizwe abanye bona abaseleyo balungise ukufanele kulungise bakhulule ilizwe ngoba manje lapha sibulawa ipolitiki kuphela la ipolitiki hayi into ezima zima kunje ngoba ukuvuma iqiniso layo umdala bengasoke vume okuba kwezayo kakhulu kugugrawund yinto umdala hayi uchuti la ufeyi mudla so asiqhubekeleni phambili siyekele ukuba sikhuluma ngomuntu ongasoke siphendule ngiyabonga.
Studio 7 ngiyabona ubana ababhenefithayo kwinhlelo zikamongameli umgabe yilapho ababemsapota yilapho ababeseceleni lakhe ababhenefitha ngezinto eziningi ezijine ezinye ngezokuphiwa nguye ezinye ngezokuntshontsha ngoba babezithathela santando wawuthi nxa beseceleni lakhe kuphela bengabaseduze laye babezithathela santando ezinye izinto besebenzisa amandla abo ubana bebhenefithe ngezinto zokuthathela abanye ngananzelela into ezinjengamakhaphakhi edorobheni babethi amakhaphakhi loba kungamanye abantu abalawo wayethiwa ngcono athathwe ngabantu bezanu amayouth ezanu ayethathela abanye amakhaphakhi abo bezipha amandla bona basebesebenzisa amakhaphakhi angakhala into eziningi indawo eziseduzele eHarare zokuhlala babezithathela santando kungela muntu obakhuzayo ha babebhenefitha into eziningi kakhulu ababezibhenefitha ngenda kokuthi babesebehamba sebengontando kayiphikiswa njengaye umongameli wabo. Linjani uStudio 7 ngane ntambama ngiyalibonga ngokuyala lisithinta lathi ubana sitsho imbono yethu okusezinhliziyweni zethu okusihluphayo nokulungileyo namhlanje ngizathanda ukubona ithinte udaba olunye olubuhlungu kakhulu udaba lwe-ecokeshi ngingazi ukubana i-ecokeshi iseselabanikazini abakhangelayo abakwazi ukubana bayikhangelayo ubana isebenza njani ngoba i-ecokeshi le lathi sesiseduze ukubana siyiyale ngoba amasebenzelwa sesenziwe i-ecokeshi sokungani yo esibulala abantu kakhulu ungakhangela sebekwenza ku-ecokeshi lapha amarate asebewafaka kodwa yona iyimali inye izimudola yodwa usaqondakala ukuthi kwenzakalani ngoba nxa suyarethwa kuzimudola sokungani uthenge i-US wona uthengeyona ilokhu iyimali inye kathi sisebeqamba ama-45% nama-50% fika thina abanye silamakhiwa akhatshana so nxa elethe imali lezo ayethoko ukusithumezela ngayo i-ecokeshi le kathesi ukuthi uyethatha imali liyana o-ecokeshi uyawutshela ukuthi 50% futhi umuntu wanxa ukuthumela i-$100 $100 laphana wasuphumisa i-$50 so imbono yakho lokunye ade ucanga ubani ukwenze ngemali yakho akusakwani imali yakho sidliwa ngumye umuntu ozihlaleleyo nje bona bahamba belandelana lama-supermarket nxa umuntu ethenga babesithi uthenga ngani uthenga nge-ecokeshi uthenga ngekheshi yini sikuphisa uthenge nge-ecokeshi babe bethatha imali zabo bezabebutanisa yena sisiyathengisa imali leni ngazane kumbe kukhona lapha okunye ayisebenzele khona nzima besicela ukuthi ngakuyakwaniseka silibona be-ecokeshi laba bafike libabize bezosichasisela ukuthi kuyini okuthatha indawo ngoba ukuswelakala kwemali okunye sokusenzakala njengemali yekheshi sokubangela yikho kwama-ecokeshi ukuthi umuntu uyabe ehlezi ebuthelela imali endlini yakhe esenze ukubana ayithengise azama sokusibulele kakhulu thina engibona ukuthi hhayi i-ecokeshi le ngokuya kwesikhathi kungayala kunje wonke umuntu uzayiyala i-ecokeshi le ngokhanda bama-service station kathi esabaningi bayayiyala iyona le ndaba yangkhona yamarate le ubona nxa susiyadinga imali afika kwezinye indawo kuthiwa asifuni i-ecokeshi sofanele uyadinga imali susiyadinga imali irate yangkhona siphambili akusahambelani into ade ufuna ukuzithenga zisakwani aka lapha sicela ukuthi ku-ecokeshi kuye kukhangelwe la ngoba kule sokunzima ebantwini ngiyabonga.
Igama lami ngusiphosiso ngizacela ukuphawula ngemfaka gushungu ukufaka mdala kade sekhulile kodwa-ke kusiphathe kahle kakhulu thina ngesenzo esibi asenza ebantwini kuqala nje eqala ukwenza ebantwini bemadebhelele ndi kodwa-ke umkhuba wakhe walokhu uyabhebhetheka namanje kunabantu abanyamalalayo ngesenzo sakhe esibibi abanjengabo itayizambara namanje lo mthelela vele leyaninto iphilizile lana ulishiyile ulishiyele laba abayibona abaphethiwe basahamba ngayo le system kunothumele abodokotela akabonakali basaqhubeka ngazo izinyathelo zabo.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Italy athi asebophe abesilisa ababili abetheswa icala lokuhlukuluza isizalwane zakwele Libya eziphephele kulelo lizwe. Kulesotsha la kwele Melika elifileyo kwele Afghanistan izolo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki. Lokhu kutsho ukuthi inani lamasotsha eMelika asefele empini ye-Afghanistan lonyaka selifike kumajumi posi amabili 17. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Inani labantu abahlaselwa imikhuhlane yamaphaphu labafayo ngemva kokuhotsha intuthu yegwayi elibhenywa ngokuyizigxingi okusebenzisa amagetsi okwaziwa ngokuthi ngama-e-cigarettes liya likhuphuka. Ugatsha lwe-Center for Disease Control luthi lolu daba luthinta ikakhulu ontanga njalo asebehlaselwe imikhuhlane yamaphaphu bafika phose kumakhulu amane 380. Asebefile bona bayisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umzali umnumzana Dan Moyo ohlala eVirginia khonapha eMelika.
Yeah, lolu ludaba soluhluphile kakhulu especially kulentsha le esingathi i-youth. Ngoba I think the way abamaketha ngakhona ama-vape abo lawa ungathi masilalela kule nkinga ngendaba zokuthi inikotini yakhona ama-levels akhona ukhanya angathi akhuphukile ukudlula ugwayi esujwayeleyo lo plazi. Balama flavor afana lama candy lan lama fruit okuyikhona ukuattracta intsha and ikakhulu sibona kuyiyo intsha engathi i-affecta kakhulu yilaba esizwa kuthiwa bayafa bebulawa yi-vape.
Njengomzali ungathi ulakho yini ukuhlaliseka njengoba abantwana besifa ngobuningi kangaka?
Angihlalisekanga kakhulu sibili. Kusho ukuthi engizama ukuthi ngikwenze njengomzali ukuthi ngiqonqosele lokufundisa iy'ngane zami ukuthi zingake zilinge zizame le nto ngoba sokukhombisa ukuthi iyingozi kakhulu. But inkinga yiyo leyo ukuthi uyazi njengomzali uyakwanisa ukuthi uchumayele usachumayela but iy'ngane sometimes the more uchumayela ziyabe sezifuna ukuthi zi-experimente zibone ukuthi kanti yini le nto okuchunyayelwa ngayo. So ngiyazama ukuqonqosela njengomzali lokubabonisa ma kukuthi izindaba ezikhombisa udaba lona lolu olwabantu asebeshonile bebulawa yiyo le-vape.
Uhulumende uthi ulakho ukwethula umthetho ovimba ukuthengiswa kwamavepazi la. Ubona iphumelela yini leyo mizamo?
I'm sure ukuthi izophumelela ngoba siyazi ukuthi inkinga ekhona kule pushback isingathi resistance evela kumakhampani ayenza le vaping ngoba uhulumende laye akakacaci kahle ukuthi kahle afuna ukuthi akubhane yini. So far sizobe bekhuluma ngokuthi bafuna ukubhana ama-vaping la alama flavor a-attracta izingane afana lale i-candy lama-fruits ngoba yiwo bathi most of ingane nemabe bebhekisisa bebuzisisa ukuthi yini zi-vapor. Abaningi bakhona bathi ngoba bajabulela ama-flavor wona lawo. So uhulumende usekhuluma ngokuthi kubhanwe ama-flavor anjalo ayiwona a-attracta izingane. So asazi ukuthi udaba lwakhona luzophelela kuphi ngoba amankampani ayenza lama-vapor athi wona ukuvalela i-type zama-vapor ngoba bathbona bakhona abantu abadala aba enjoya ama abakholisa lawo ma flavors, so abazwisisa ukuthi why kumele kube lobandlululo ukuthi baproduce ama vapor ayimhlobo ehlukene.
Kwabalaleleyo kuyini ongabaxwayisa ngakho ngalolu daba?
Mina engakusho especially ebazalini ukuthi bafundise iy'ngane zabo, baqomosele kakhulu ukuthi i-vaping le iyingozi kakhulu, ngoba nanku sekule mizekeliso abantu asebefile bebulawa yiyo leyo vaping, ukuthi vele bangake balingi ukuvepha ngoba iyingozi kakhulu i-vaping yakhona le.
Umnumzana Dan Moyo ngumzali ohlala khonapha eMelika eVirginia. Kanjani mthokazi omuhle mamukajini makamu kobulawayo, levuka njani echolocho kweru plum tree kutichi cha gechenge egwanda phela, lingaba levuka njani? Kwenzakalani ekuseni kunje? Kuyachisa kuyaqanda yini? Ngoba sike sezwa ngeviki edluleyo bebekhala abanye abantu ngokuqanda, kuthi ukuqanda sokuphendukile. Kanti ke isama isiqalisile, asazi ukuthi kwenzakalani. Unjani umkhathi lapho ngaba ukhona? Akuvukwe kuye phandwa, ngapha thina asikalali. Siphezu kwayindaba ayi soka bo zintsha ziyamluma ehlabela kamnandi lapho sithi yena amaqhawe. Hayi ke kwanele osigqibela ke izindaba zekuseni, kodwa singakahlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela phezu kokuthunjwa komkhokheli wabo umnumzana Peter Magombeyi kuyaqhubeka namuhla. Isidumbu sikamnumzana Robert Mkabe sizabuyiselwa eHarare namuhla ngemva kokutshengiswa uZulu wakoZimba emzini wakhe izolo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke njalo kusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo. Olivalelisayo nguntungamilinkomo Nkololo Gwana wa Matukanduu.